tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili namhlanje ekuseni siku 21 Ncwabakazi 2018. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi umnumzana Nelson Chamisa kumele achiyane lomkhuba wokwethusela abezomthetho phambilini kokuthoniswa kusasa kodaba alukhweze edale le-Constitutional Court.
One, banika abantu ama-candidate ayikontesta ukuthi ku-presidential ama-CDs ukuthi into ebabeyikhipha emtshineni wabo. Inamba lezi ababezikhipha emtshineni wabo ezazivela kuma-polling station lalezi abasebezi-announca into ezazihlukene kakhulu.
Uhulumende usekhethe osikomithi ukuthi babe besebenza imisebenzi yabokhansila abakhethwayo bemelele ukugcotshwa.
Okukhona ku-constitution njalo emthethweni ukuthi ama-councillors kumele aqalise umsebenzi kumbe abe sworn in 9 days after election.
Inhlanganiso yabodokotela ezima isikhethe umkhokheli omutsha. Uhulumende uthi umnumzana Nelson Chamisa kumele achiyane lomkhuba wokwethusela abezomthetho phambilini kokuthoniswa kusasa kodaba alukhweza edale le-Constitutional Court. Lokhu kulandela amazwi kaChamisa awethulele intatheli zindaba izolo eHarare awokuthi abalandeli bakhe bazathatha amanyathelo nxa umthethwandaba ungaphuma lesinqumo abangasithakazeleliyo. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi semaningi kakhulu amazwi kaChamisa atshengisa ukukhuthaza uDlakela athi waye wakhuluma langesikhathi sokukhankasela ukhetho. Kunjalo nje ingcwethi kwezokhetho njalo engunobhala obona ngezenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Ellen Shiriyelenga utshele iStudio 7 ukuthi bukhona ubufakazi obuzethulwa emthethwandaba kusasa obuzatshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho iZEC lwaxubanisa inombolo zempumela yokhetho. Siqale sambuza ukuthi kulula yini ukucilibezela kukhetho kusetshenziswa amaphepha okuvota.
Mina angiboni ukuthi kulula ngendaba yokuthi ikakhulu ispecial lawa kulamavili events asubmitha ama-polling agents wethu wahambise kuphathi yethu ye-MDC Alliance. So already ngoba amavili events lalama-signatures abo-presiding office. So ukuthi bewatshintshe kungahlupha. But kulawa ku-21% yama-VL11 lawa esingatholanga evela kwamanye ama-polling stations. Ngokubona kwamikho kungahlupha khona. But as far as I'm concerned, kulawa esilawo hhayi. Ambona ukuthi kungahlupha ngoba ubufakazi bukhona ende njalo ama-V11 wona la ngamafomu okuthi umuntu uyabamba sibile wabona ukuthi into ekhona ethanjebo.
Manje siyabona lapha kuyakhulunywa ukubana emthethwandaba kuthiwa inombolo azihambanga kahle. Ukuthi zingazihambe njani lapha inombolo nxa sikhangele ukubana kunzima ukuthi umuntu aqilibezele?
Yeye lati into vele esimangalisayo kakhulu ende lati ezi i-MDC Alliance into vele othigathe silathi siyihlakaniphele kakhulu. Ngoba bona abantu bezeki they are not clear ngama-numbers abona la abasinika wona. One, banika abantu ama-candidate ayikontesta ku-presidential ama-CDs ukuthi into ebabeyikhipha emtshineni wabo. Inamba lezi ababezikhipha emtshineni wabo ezazivela kuma-polling stations lalezi abasebezi-announca into ezazihlukene kakhulu. Sekho sibona ukuthi into sibili maybe izinto vele ade senzakala kuma-elections la adlulile into ade singayinanzeleli. So but lathi njenge-MDC into ehle sayinanzelela sihle sabona ukuthi hayi ngangcono siqaphele sekhona lapho. And lalaba isilabo futhi abasincedisayo ku-auditha ama-inombolo zona lezi zezeki kanye ngani labo basibonisile kakhulu ukuthi hayi kulento engahambanga kuhle entweni entwenze nombolo khona lapho.
Manje ngokubona kwakho inombolo ezikhulunywayo lezo kubana zaqilibezelwa zingabangela na ukubana umnumzana Jamisa ecine enguye onqobile ukukhetha.
Na ubona kwami yeke kungenzakala. Ngoba nxa sikhangelisisa lezi izekhi so far isinika inombolo lezi about ezidlula ama-20,000 ukuthi hayi besenze i-mistake. But then yona lezi izinamba ezikhulunywa izekhi, but kulezinye kumanye ama-polling stations lamanye ama-constituencies ubona ukuthi hayi singahlanganisa inombolo zona lezi ngibona ingani u-HMC yagcine seyewinile. For instance, nxa uyakhangela i-constituency ngani enjengemtare north ubona ukuthi kulamavoti ayi abantu abavotela upresident baningi about 10,000 more nxa siqathanisa lalaba avotele u-MP. And indawo lezi is one of the examples esizibonayo kwelizwe lonke. So mbona ingani inamba zona lezi inombolo zona lezi zingazihlanganisa kungaba sibili lotshintsho in terms of ama-results ona lawo e-election. So nxa lathi sikhangele ukuthi i-vote hanti kuthiwa 50+1 vote. Just if what A you want, it can make a difference. You quote is the MDC is going to we need to analyze each and every figure in number of zonke as puma kuma constituencies zonke. Ngoba sibona even in number just one to vote kuphela iqhakathekile kakhulu. So sibona nganayi ubufakazi bukhona lamavili ezinforms lawo akithi mbona ngani hayo akungasincedisa kakhulu kungaphathisa.
Alo ke ngonkosikazi Ellen Shiriyedenga unobhala obona ngokuhlelwa kwinhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kusasa sizalethulela ihlandla lesibili lalingqoqo. Uhulumende usekhethe amalunga e-commission ezabe iphethe intambo ku-council yakoBulawayo. Kusalindelwe ukuthi o-council abasanda kukhethwa kukhetho bagcotshwe ukuqala umsebenzi okusemthethweni. UBathabile Masuku sipha lolu daba ekoBulawayo.
Umabhalane omkhulu wakoBulawayo, umnumzana Christopher Dube, uthi lamhla babe lomhlangano wakuqala ngemva kokhetho. Waphanga njalo wachasisa ukuthi lokhu ayisikho kukhethwa kwekhansili okusemthethweni kodwa isiqondiso esivele kuhulumende obekeleyo khomishini. Ikhomishini le ilakho ukusebenza okwenyanga ezintathu njalo izagcina ukusebenza nxa amakhansila esegcotshiwe okusemthethweni.
Kulokunye nje njalo sokukhona kadesi okuvela kuma-residence. Ama-residence athi wona i-commission vele yona kayilamali njalo akukhe ku-constitution kumbe emthethweni ukuthi kube le-constitution. Okukhona ku-constitution njalo emthethweni ukuthi ama-councillors kumele aqalise umsebenzi kumbe abe sworn in 9 days after election.
Igqwetha lakoBulawayo umnumzana Kucaca Phulu uthi lesi sinqumo sogatsha lukahulumende wezabelo sephula umthetho ngoba isisekelo sombuso u-section 277 sithi amalunga amasha akhethiweyo amele abe yiwo asebenzayo.
Yona nje vele i-decision yabo abantu be-local government eyokufaka ama-commissioner lapho kulama-councillors a-electiweyo yi-decision engelangqondo ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi sivela kuma-elections kathesi kulama-councillors akhethiweyo ngabantu. Surprising ukuthi bona bazakuthi bazafaka ama-commission. Siyakwazi koBulawayo ba-appointile lawo ma-commission khona kulama-councillor akhethwe nguzo. I-constitution yelizwe is very clear on this. Ungahamba ku-section 277.
Umnumzana Sibusiso Moyo ohlala koBulawayo uthi abahlali bakoBulawayo babone kuphela sokuthiwa sokule khomishini njalo abakwazi imbangela yalokhu.
Thina sihlala lapho koBulawayo kodwa sibone sokufakwe ikhomishini kuphela sekuthiwa yiwe sizakhangela ukuthi uBulawayo uzakuma kanjani. Esingakwaziyo ukuthi thina njengoba savota lesi kodwa sesibona sokufakwa ama-commissioner kungasafakwa lawama-councillor.
Umthetho uthi okansila kumele bagcotshwe ngemva kwensuku eziyisichiyagalolunye kodwa kuze kube lamhlanje lokhe kungela okansila. Ikhomishini leyi ilamalunga amathathu njalo isanda kubekwa ngumphathintambo wogatsha olubona ngombuso wezabelo umnumzana July Moyo. Umsebenzi sibili wali komishini awaziwa nguzulu. Njalo abanengi bayamangala ukuthi bese kuswelekeni beze befakwe ngoba amakansila ekhona. U-Section 277 okhuluma ngamakansila wehlukile lo-Section 145 okhuluma ngokuthi iparlamente igcotshwa ngumongameli. Kulesi sikhathi akula kuncintiswa kwamakansila ngakho akula sizathu sokungababeki esihlalweni ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association izima isikhethe udokotela Francis Chiwora ukuba ngumkhokheli wayo omutsha embuthanweni wabosomabhizimusi abakumsebenzi wempahla esetshenziswa kwezempilakahle ngempelasonto. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lumhlangano phele kuyona le impela sothe hotel ne-HICC Harare ubuthanisa odokotela belizwe lonke kanye labosomabhizimusi abacheneyo abalungisa loba abakumsebenzi wempahla esetshenziswa kuhlangothi lwezempilakahle. Umnumzana Aaron Nyamagambo wamavinkili au-Greenwood Wholesalers uthi ubonile lithuba elihle elimenze etshengisa kulungisayo kubodokotela.
Silama-pulses, silama-perfumes, ama-imports. Efile Italy, Efre, Paris, France, laba linama caissons, ama glucose testing machines.
Uthi ukubukisa kulumbuthano kumnikeze ithuba lokufunda kwabanye kwabakade bekubukisa okungavulela ibhizimusi leli amathuba kubodokotela. Umnumzana Thandeka Hlazo wenkampani ye-Excel Medical Group uthi balemtshina emningi-ningi egoqela ama-ECG lama-oxygen concentrator lemtshina yakulezi nsuku yokuhlola ichukela kunye nempahla yezibhedlela.
Yes, bona kusinceda kakhulu ngoba amadokotela ayabona imtshina esilayo kulabaningi abayakha izibhedlela baya befuna imtshini yokuthi bayisebenzise yona leyo. So besebenzi batshengisa imtshini esiyabesi layo bayakwanisa ukuthi babone bathenge labo sile mishini emningi.
Umnumzana Decision Ncube ubemele abe-Steward Health kulumbukiso.
Steward Health sitshengisa i-doctor's plan yethu. I-doctor's plan yethu ya-conceptual abe-Hospital Doctors Association babuye ezima and it's a plan for doctors done by doctors. So iplan le $22 iplan le ulama yakwansi uthathi udokotela and their spouse labantwana.
Abenhlanganiso yezima bahluze indaba eziningi-ningi neziphathelane lezempilakahle emizameni yokudinga indlela zokuthuthukisa lolu hlangothi eZimbabwe. Izima yinhlanganiso ebunjwa ngodokotela abangamakhulu atobamunemunye 900 abagoqela abasacathulayo lasebezingcitshi emsebenzini wabo besebenzela ezibhedlela zikahulumende. Abayibo abakhethe udokotela Chiwora ukuba ngumkhokheli wale nhlanganiso ethatha isikhundla esasitshiyelweke ngudokotela Agnes Maho. Osomabhizimusi abakulumsebenzi wokulungisa impahla ephathisa kwezempilakahle bemukele ngenjabulo enkulu inyathelo labezima lokubanxusa emhlanganweni lo. Amanye amabhizimusi athathele phezulu ithuba leli lokubukisa kulumhlangano agoqela abakumsebenzi wokungcwaba abantu abaphatheka kwezemali lama-insurance ezokwelatshwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ilizwe leBotswana leZimbabwe aselobelane isivumelwano esokusebenzelana. Lokhu kuza ngesikhathi iningi elivela eZimbabwe elisithi lona aliphathwa kahle kweleBotswana. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone eBotswana.
IZimbabwe leBotswana alobelane isivumelwano sokuqinisa ubudlelwano eVindok eNamibia ngolwesihlanu. Lapho iziphathamandla zamazwe omabili ebezingena umhlangano womanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika oSADC. Amazwe omabili athi azathuthukisa ubudlelwano obuzabona omongameli bamazwe omabili beqala ukuhlala phansi emhlanganweni ezamele yenziwe minyaka yonke phakathi kwabomakhelwane laba bobabili. Minyaka yonke iziphathamandla ezisuka kubohulumende bobabili ziyahlangana ngaphansi kogatsha olubona ngokuthula lwezomvikela i-Joint Commission on Peace, Security and Defense. Kodwa kulandela isivumelwano esilotshwe phakathi kwabaphathi ntambo ababona ubudlelwano bamazwe lawo mabili, umnumzana Sibusiso Moyo weZimbabwe kanye lonkosikazi Unity Dau weBotswana, omongameli bobabili laba sebezaqala ukungena limhlangano phansi kwe-Bi-National Commission. Abanye abeZimbabwe asebehlala kweleBotswana bathi inyathela leli lilakho ukubona ezinye indaba ezihluphayo phakathi kwamazwe omabili zixazululwa. Umnumzana Rodwell Moyo uthi isivumelwano esitsha sipha ithemba lokuthi indaba eziyingxaki ezifana lokuhluluza kwabangena elizweni wekho emthethweni zingalungisiswa.
Lokho sokwenziwe uku-upgrade i-joint commission to buy nationally kuyinto enhle esithokozisayo kakhulu, ngoba sibona ngani sokuzasolva ama-problems amaningi a-outstandayo. Njenga le udutshulwa komuntu ebuza imali yakhe yangena kwi-joint kodwa azange kube nempumela enhle. Ukudutshulwa kwezinkomo ezezimbabwe ezingena ngapha, u-iltreatwa kwama-illegal immigrants ebe-deporter, izinto lezi zonke nxa sezisenziwa at-national level sokungabo-president abakhulumayo bona bodwa, ngibona ngani kuzaba lama-solutions very fast.
Umnumzana Amos Madlela uthi ukuthuthukisa lobudlelwano kusuka ku-joint commission kusiya ku-bi-national kuzanceda ngoba sekuse ezingeni eliphezulu lapho umangameli bamazwe omabili bazabe sebekhulumisana behlezi phansi bekhangelene.
Mina ngibonani kuzasiza kakhulu ngoba kuqakathekile ukuthi omongameli bebe khona in these meetings bekwazi ukuthi bezizwele be-input bengatshelwanga ngama-ministers abo. Kuyindaba eziningi kakhulu ezahluphayo between iBotswana leZimbabwe over the years, particularly indaba le yama-illegal immigrants aphathwa njani. Indaba zeshutu kilze nkomo, even ama relations nje ukona ayangahambi kahle abantu bengabomakhelwane. And I think it's important ukuthi umongameli beyingene indaba le bebone bexoxe indaba lezi bezizwele.
Umnumzana Mncedisi Dube yena uthi ukulotshwa kwesivumelwano esitsha kutshengisa ukuthi amazwe omabili azimisele ukulungisa ubudlelwano bonoba sebukonakele kakhulu ngaphansi kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe losanda kuchiya isikhundla eBotswana. Umnumzana Ian Khama Seretse Khama.
Lokhu mina ngikubona kulinyathelo elihle kakhulu ngoba amazwe la omabili angomakhelwane kuningi angakwenza uma sebelungise udlelwano okufana lokuthenga lokuthengisela phakathi kwamazwe omabili. So siyakukhuthaza lokhu, siyakuthokozela kakhulu.
Umongameli Emerson Mnangagwa kanye lomunye wakhe wakweleBotswana umongameli Eric Mokgweetsi Masisi kade besemhlanganweni wamazwe awe-SADC wenzele ukwele Namibia lapho amazwe omabili athethe ithuba ukulobelana isivumelwano se-Bi-National Commission. UMasisi wethekelele eZimbabwe esanda kugcotshwa njengomongameli omutsha weBotswana uMabasa lapho athembise ukuthi uzasebenzelana lomongameli Mnangagwa ukulungisa ongabe ungahambi kahle phambi kamazwe omabili. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 eSabron kweleBotswana.
Kuzalwa nkomo nemthethwandaba weConstitutional Court kusasa. Lo ngumbuzo osemlonyeni yabaningi. Kuhlelo lwethu esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana iFacebook, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe labalaleli beStudio 7 kunye lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyano weMDC Alliance onguye osungula lingxoxo.
emthetho andaba sesimelele nje ukuthi umthetho andaba uqalise ngolesithathu izinto eziningi sezihlengekile sesisebenza nje kathetha ukuthi sibone ukuthi mhlawumbe iy'ntatheli zendaba zezinhlanganiso ezingasezi ze-BC lazo zingathola ukuthi zingene amagqwetha kapresident esemthamisa asesebenze nzima aseqedile amalungiselelo president thamisa usebunile amalungiselelo abo utshilo nje namhlanje wathi hhayi usethavile bona ngendlela amalungiselelo ahlelwe ngayo asehlele ngayo ngamagqwetha akhe alabantu abaphuma kuze kazi le-Afrika amagqwetha aphakemeyo azakalayo kakhulu kwele South Africa, kwele Zimbabwe, Namibia, Zambia, le-Kenya. Khonokho kuthe yikho kwenza ukuthi uPresident Ntsamisa afutise ukuthi nxa laba bantu abasebesebenze ngendaba ezifanayo kakhulu kuze kazi le-Afrika bethi hayi indaba yakhe iqinile ukuthi ubona kumqoka ukuthi uzaphumelela kalula emthethwandaba.
So simzwile njalo umnumzana Jamisa ekhuluma ngokuthi yena wanqoba sibili kodwa konoko akutsho ukuthi kwenza konoko kuthiwa ikuprejudisa kumbe ukuthi yena sekhipha-ke khonoko akucabangayo umthetho ndaba ungakakhulumi.
Into ayikhulumileyo yinto ebeyingihlala kukhuluma nsuku zonke sesivele sitshile ukuthi thina ukubona kwethu saphumelela kukhetho kwasekuntshontshwa. Akazange akhulume-ke ngokuthi imbono yekhothi emthetho ndaba izawuma njani njalo nokuthi i-evidence yangikhona imi kanjani. Ukhulume ngokuthi yena ngokwazi kwakhe njalo nxa ekhangele amaphepha esilawo thina ku-MDC lawa ngokwazi amanumba atholwa yi-ZAC athenesihliwe i-ZAC ukuthi atshengisa ukuthi upresident Ntsamisa waphumelela kukhetho.
Hhayi, siyawuzwa kakhulu kodwa-ke sidobhe umuntu okhona khonapha ecingweni ubaba uNkosinathi Mpofu. Baba Mpofu, kunjani?
Ngiyaphila baba Mthembu.
Ye, akutsho baba Mpofu ukuthi udaba lolo lusemthethwandaba ulubona njani?
Hhayi, mina ngokubona kwami besicela ukuthi like ikhothi ingabheki like indaba iparty A1 ayibheke nhlangothi zombili, ingabheki ukuthi like bayimele iZANU-PF ababheke nhlangothi zombili. Le eyabe iphumelele bengalokhuza ukuthi noma iZANU-PF ohamba kanjani ohamba kanjani, ababheke ngazo zonke inhlangothi zombili. Ngibona ngathi lapho kuzoba right kakhulu ngoba ikhothi ngeZimbabwe ngelizwa ayilokhuza asiye party.
Wena usolani kwinokwenza ukukhulume khonokho?
Ya, like mina ngokubona kwami nje uyabo like the way kwenzakale khona ngakhona ukuphuma kwama-results ya kunenzolo siyasola kakhulu. So besicela ukuthi like ikhothi ingabheki uhlangotho oluyi-1 lwezanuphila.
Kodwa kungayangasifudlana-ke bangathi hayi khonokho kwaphuma yikho kona lizayenzani ngakho?
Hayi, vele khona vele kuyasolisa Mthembu, khona kuyasolisa Mthembu. Into vele ezoyenzakala vele thina siyazi ukuthi bazobheka vele uhlangotho oluyi-1 lwezanu-PF. Yinto engafunakali le nto le, ababheke nhlangothi zombili. Le yabiphumelele iyabiphumelele, kodwa thina vele ithemba vele silalo siyazi ukuthi vele i-MDC iwinile.
Sesilo baba ubelieve gawule webandla lezanu-PF.
Emthetho ndaba ikubanya inhlelo zonke ziyahamba, lesibingele ibingele kuphela ilanga lwesithathu lapho kuzayethulwa khona inhlelo zonke bona ngale yidalele esikhosini wakhona. Ngokunjalo njalo abantu bazazibonela ngoba emsakazweni lapha kuyabe kuphuma khonapho khonapho njengakhona kuyabe ku-live lokungena yangkhona iyabe iphuma laku-TV abantu babezibonela bezizwela konke ukuthi kuyabe kuhamba njani khona ngale edalele lomthetho ndaba elikhulu lelizwe.
So lina likhangelele ukuthi lizanqoba kumbe hathi?
Kulokhwana vele kusegcikeni nje kuqhuba isikhathi nje kuphela into zonke inhlelo zonke zikhona ezibekiweyo njengakhona ukuthi ZAC yathi yona umsebenzi lo uhanje ukhuthwe kuhle nanko ama-results amukela nalaba abanye nabo akade bekhona be-obseva ubone ne-sadak into ekhulunywe ne-sadak laphana singayikhohlwa ki ukuthi yonke into ama-observers wonke this time around abebuyile upresident uvulele amasango bonke babuya bakhangele ukuthi ukhetho luhambe kuhle. Ngokunjalo yes, kulilungelo labo nabantu abahambise ngale mthethweni ukuthi baye ukuthi hayi asisebenzanga nako lapho, but hayi into zabo zilutshwana zibambeki futhi kukhona nje baqhuba isikhathi, kodwa kulilungelo labo lawo ukuthi bahambe nje emthethweni igali lemthethwandaba nalo likhangele udaba lwabo bese lisiba khona. Kodwa hayi, ngiyakubona nje ukuthi we are heading for inauguration ngenxa nge-weekend ndaba zi-inaugurate upresident omkuprezident umnangaba.
Baba Sibanda, uyamuzwa uyakhuluma lapho ubaba uGawule uthi hayi lisichithele isikhathi nje emthethwandaba ngimpela viki nje kwebe kugcotshwa umnakako.
Wazi njalo baba ugawula ukuthi umthetho ndaba uzaphuma sithi uza impumelelo yamthandaba izakumi njani. Kangayenzi njalo ngoba phela ukwazi ukuthi umthetho ndaba uzimele wodwa akawusebenzi ndawonye lezano PF. Ngalokho inkulumo le ikhanye ngani yena uzithayo waziyo. Manje omanti labo odadi basethethwa ndaba ngiyakwazi mina baza baza yangisa laba bathanda ukuthi bacaka ukuthi mhlawumbe sebathenga odadi benze into emqoka balandela umthetho bakhangela amanamba amanamba akawahluphi phela amanamba yathi 10 plus 4 uthola 14 angiboni mina imthethwa ndaba la uthola 40 nxa uthi 10 plus 4
Labo ke ngabanye abaxoxe lo Gibbs Dube wo Studio 7 kuhlelo lwethu esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obe Facebook kukhasi le VOA Ndebele. Ngikubiza ngawo maningi kakhulu ngikubiza ngithi sweetie bay ngithi wonke wonke wena ufuna liphi lo Mr. Style sigqibela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba uhulumende uthi umnumzana Nelson Chamisa kumele achiyane lomkhuba wokwethusela abezomthetho phambilini kokuthoniswa kusasa kodaba alukhweze edale le Constitutional Court Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ngwa Fast 7 sidibane kanjalo igama ngu Chris Gande